lokhu kuza ngemva kokuba ibandla le-CCC likhweze isicelo enhlanganisweni le-AIPU Assembly ebunjwa ngamalunga amadala ePhalamende emhlabeni jikelele emhlanganweni oqhutshelwe kwele-Angola ngeviki edluleyo. Abe-CCC bakhonona ngokuxotshwa kwamalunga abo ePhalamende angama-23 lokuvalelwa kukasikhala vesithi kuveza ukuba eleZimbabwe alisela mbuso wentando kaZulu. Idale le-IPU lihlelabika ukuba lizathumela iqula elizazocubungula ngokuhlukunyezwa kukasikhala lokuxotshwa kwamalunga awe-CCC ePhalamende ngozithi ungunobhala we-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu. Ekhuluma ngalokhu, umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba olilunga le-IPU obesemhlanganweni owenzelwe e-Angola uchasisa kabanzi inyathelo labo leli.
Liyakwazi ukubana after our disengagement from parliament sabhalela ke ama-international parliamentary forum anjenge-Pan-African Parliament, SADC Parliamentary Forum, le-International Parliamentary Union eyahlangana ke ngeviki edlule e-Angola for International Parliamentary Forum program ebise-Angola. Lapho ke esabhala khona two issues. Indaba yokuqala indaba ye-detention ka-Honorable Sikhala, you know ukuthi wabotshwa a-member of parliament and Zimbabwe is a member of the IPU. So sababhalela ke indaba ke kaSikhala. Okwesibili, indaba yokukhitshwa kwama-members of parliament ngendlela ke engekho emthethweni.
USiziba wazise ukuba kabasoze baphelele ku-IPU kuphela esithi inhlanganiso ezifana leyomanyano wamazwe abensundu e-African Union leyomhlaba e-United Nations kuzamele baziswe ngesimo eseZimbabwe. Kodwa umholi we-ZANU-PF edayele ePhalamende uMnumzana Pupuraito Karepi uthi akula kuhlukuluzwa okwenziwa uSikhala, ethi bazimisele ukutshela iqula leli iqiniso nxa lingeza kwele Zimbabwe.
But should they come and or should they have the intention to come, I think it would be good for them to get the truth, because when people say things, they leave the truth and decide to make themselves holier and misrepresent to the international community. We've lived with this for a long time. So if it was my only view, they would come. And we are prepared to give them the truth. So the recalling and so forth must never be associated with us or government. It should be associated with the internal turmoil between or among the CCC membership.
Nxa bengafuna ukuza eZimbabwe kuzabe kulungile ukuze bathole iqiniso. Abantu bayachiya iqiniso batshele amazwe aphandle amanga. Sizimisele ukuba kababuye sibatshele iqiniso. Akulani lebandla lethu lohulumende zindaba zabo.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi lokhu kuqakathekile ukuze amanye amazwe ancedise ekulungiseni inhlupho ezibhekane leZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi esebenza nenhlanganiso ye-Revolutionary Research Institute of Zimbabwe uMnumzana Chenezani Tungakwa uthi mhlawumbe lokhu kuza kwenza ezinye inhlanganiso zomhlaba zikhangelisise kabanzi udaba lombuso waseZimbabwe.
Kunzima ukuthi umuntu ekhulume ukuthi kungenzakalani. Kuqakathekile ukuthi i-IPU iyabuya, kodwa kumele sizwisise njalo ukuthi iZimbabwe sijwayele ukuba lezethekeli waba nakothi bhayijuka la, kusho ukuthi asonto entsha. Bazabuya bazadinga into eqakathekileyo kuzakwenzakalayo. Mina into kade ngiyifisa ukuthi ma kuyukuthi abe-IPU bengabuya bengaba lo mbono, sike size la i-United Nations ikhuluma kancane njengeZimbabwe.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono kasomlomo wedayele ePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda ngokuza kwequla ele-IPU ibe liphutha njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ukusenjalo, uSikhala namhlanje ufikise iminyaka engamathumi amahlanu lanye 51 selokho wathetshulwa yingwe. Abemuli yakhe, abangane namalunga awe-CCC ePhalamende bamlande emthethwandaba namhlanje lapho abemele athonise khona bezomfisela ilanga lokuzalwa elihle. Bamthengele ikhekhe abamnikeze lona icala lakhe lingakaqali ukuthoniswa bemhlabelela lengoma. Ilunga le-CCC ePhalamende uNkosazana Ellen Shiriedenga uthe kubuhlungu ukuba usikhala usehlale isikhathi eside kangaka ejele.
Kathi singasikhanyela indaba kababa uSikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kugumgceke ukuthi ubaba loka lacala and sikhanyela njalo kulabantu bethu abalokhe behlukuluza.
USikhala kazange athonisise namhlanje ngoba amagqwetha akhe athi umnumzana Harrison Nkomo lomnumzana Jeremiah Bhamu abephathekile kodwa wayevele wala ukuthoniswa namhlanje esithi ufuna ukuphumula ngelanga lakhe lokuzalwa. Icala lakhe lokuthukezela uDlakela lizaphenduka edale mhlaka 13 wenyanga ezayo kaLwezi. Ukusenjalo, idale lePhalamende leZimbabwe namhlanje liqalile imihlangano yalo yokuzwa imibono kaZulu ngohlelo lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwesikhwama semali yesizwe nguhulumende somnyaka ozayo olo 2024 National Budget, owake waba ngumsekeli kamphathintambo wezemali njalo ekhokhela ikomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali ePhalamende. Umnumzana Clemens Chidua uthi baza kuzwa imibono kaZulu besebenzisa inkundla yokuxhumana yebulenjini eyeZoom.
The moment given that the portfolio committees were constituted at its length, we are not going to have a physical budget consultation. What we have decided to do is to make use of the submissions that were done at institutional level that we held last week. And then in this week, we started off with the Zoom consultation.
Wakhathesi ngenxa yokuba sabuza uqala ePhalamende, asisoze sikwenze lokhu ngokubhodabhoda, sizakwenza lokhu sisebenzisa iZoom.
Kodwa iningi labantu lithi lokhu kuzaphazamisa uZulu ukuba aphe imbono yakhe ngoba zingelayo imali yendleko yokuba ebulenjini ku-internet. Omunye wabasole lokhu ngasizathu sinye sendleko ebulenjini uNkosikazi Princess Sibanda isakamuzi seHarare.
Indaba le izakwenza ukuthi singakwanisi ukutsho ama-views ethu on i-budget ngoba silamali yokuthenga i-internet. I-internet isidura eZimbabwe njalo iyahlupha inethiwekhi yangkhona, so asoze sikwanise ukukhuluma ama-views ethu.
Idale lePhalamende lithi kalizange lithole isikhathi sokuba libhode lisizwa imibono kaZulu lonyaka ngenxa yokuba amakomiti la ebekwe ePhalamende sokusele amalanga amalutshwana ukuba umnyaka uphele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.